Kulabanye abantu abathika bathakazelele ukuzibuse ngenxa yokubandlululwa. Abanye babo bathi kuza kuba lempi eZimbabwe nxa bebandlululwa ngabadabuka eMpumalanga. Kodwa kulabanye abathi okwenzakala elizweni kulungiswa ngomlomo hathi izikhali. UMnumzana Leonard Dube ngomunye wabathi sebekhathele ukukhahlanyezwa ngabadabuka eMpumalanga.
Into ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi. Manje ukuthi izwe linqunywe phakathi ayikho indlela ebhoda ngale. Indlela kumele ukuthi izule khona lapho kumele ukuthi izule khona. Indlela leyo sizoyihamba kanjani wena zwakele kungazange kuyiwe empini ngoba ngaphandle kwalokho ayikho indlela ebhoda ngemuva.
UMnumzana Pastor Mwili Magwizi obuhlanganiso yeZipa Veterans Association uthi kulusizi okwenzakala eZimbabwe.
Thina esalwayo empini sathokozelela ukuthola uzibuse. Kodwa ke sithe sesinanzelela sesibona ukuthi hayi uzibuse simtholile eminyaka siyedlule kodwa inkululeko sibili kayikho. Akula nto namhlanje singayikhangela sithi siyakholisa yona. Kambe yonke into ifahlakele. Singakholisani kambe elizweni eselile emgwaqo edabukileyo. Singakholisani kambe elizweni eselingathela mali. Ilizwe elingathela kudla. Ilizwe elingathela msebenzi. Zonke izinto seziphelile zibhidlekile.
UMagwizi uthi bayakhala bonke abalwa impi yenkululeko kanye lozulu.
IZimbabwe kayiseyilo lizwe lelani esalilwelayo. Sibuhlungu kakhulu thina amalwe icatsha ukuthi namhlanje yebo kambe kungabe sesikhangelane nozibuse kodwa singakhululekanga. Sidinga inkululeko. Inkululeko izokuza kusasa. Kungcono sisebenze bantu beZimbabwe ukuze inkululeko ize. Ngoba kathesi sithunjiwe. Sithunjiwe ngabembi begolide. Sithunjiwe ngabembi bemhlabathi yethu. Abayibuthayo befake ezikhwameni zabo besidla beyibo kodwa.
Abakubandla lezaphu abasuka kumanyano webandla leZANU-PF leZPF zaphu bathi kabalunanzi usuku lukazibuse. UMnumzana Patrick Ndlovu umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu ezansi yakweleZimbabwe uthi bayahlupheka abantu phansi kukahulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Njengeqembu lezaphu ilanga lokukhumbula inkululeko asawonti lisaqakathekile empilweni zabantu ngoba abantu balambile, abantu abasebenzi, abantu bayadubeka. Akula muntu nje olesikhathi sokuthi angacabanga ukuthi ukhululekile ngoba khathesi sesifuna abantu sebezobekhumbula ukuthi le Gibhithe sasukuye eRhodesia kwakungcono. Sebengathi sebezobesikhala abantu beZimbabwe nje abantwana baka-Israyeli bethi kungangcono uMose ababisele eGibhithe ebugqilini ngendaba yesimo sesizwe esesikuso. So thina njengeqembu lezaphu silokudana okukhulu ngaleli langa, silokudana okukhulu ngegazi elachithekayo elabafowethu ukuthi igazi labo ngani selize neze liyachithekela amanga nje. So lilanga esizwa ubuhlungu kakhulu ngo-April 18 ngoba abantu bafela ize neze.
UNdlovu uthi abantu kumele bazikhulule.
Sinika abantu ithemba lokuthi ngabathatha amandla abo bazibuyele khathesi uhulumende lo, bazikhulule uhulumende lo wencindezelo wabantu abamnyama. Yebo, bazikhulula uhulumende wencindezelo wabelungu. Abantu abathatha amandla ngoba ngawabo.
UMnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF uthi bakhuluma ize abantu abathi kumele kuqhunywe ilizwe ngenxa yokuthi bakhahlanyezwa yilabo abadabuka eMpumalanga.
Ilizwe leli ile sisekelo sombuso walo otshoyo ukuthi linjani. Zimbabwe is a unitary state. Yiko kukhona kusisekelo sombuso. Kanti laba sebesithi ilizwe kaliqunywe, liqunywa njani ilizwe leli? Njengoba vele ilizwe leli yilizwe elilodwa elilemihlobo etshiyeneyo yabantu. Alisoze liqunywe ngabantu abazikhulumela nje inkulumo zabo zebhawa laba abakhuluma into zabo abakhuluma into zabo ezingaqondanga zokuphambanisa ilizwe lokudivide abantu. Njalo nxa bekhuluma ukuthi abantu kuzaba lempi, impi yakhona lobani, bazayenza lobani impi yakhona, kubanga ukulwelwana.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Balaki Nkomo okubandla leZANU-PF othi kunenge osokwenziwe libandla lezano PF kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse umnyaka 1980
umuntu engavuka kule maplaza amakhulu njengalazi athe sesikhala futhi kwezendiwayo esingathi ngamaminerals umuntu omnyama wayengafika kamkanje sikhulule abantwana bezimbabwe sebelakho ukuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo njalo sesikuthatha futhi kokuvota into engabengavoti bavoti so asikukhaleli ukuthi usuku lolu luqhatheke kakhulu yithi thina abantwana bezimbabwe
umnumzana mdulisi hanana ukuhlanganiso yedumiso dabengo foundation uyakuphikisa lokhu
khathesi umkhonomi wethu uyantenga ntenga imali yethu ayithenga ayisebenzi kwamanye amazwe abantu abatsha abasebenzi uzathola ukuthi kulo muntu owazalwa mhla sithola uzibuse la namuntu ongazaka asebenze umhlabathi kasilawo sezandleni zezanu sibuswa izanu lochuku eyabulala abantu bakithi kakhulu hlangele umhlubulo wamathabuleland ngegugura hundi kuzokulula namuhla indaba yakhona iyanyathezelwa abantu kababhadalwanga abantu kabaxoliswanga amathuna bo babamkhulu labo bababethu abafake kugura hundi abantuofika ngangcwatshwa akulazibuse esingamjabulela kumbe esingabhiyoza ngakho sithi hhayi sithole lokhu lalokhu lalokhuya
lo Dube naye uthi akusoze kube nokuthula eZimbabwe kuzokulungiswe umbhuqazwe wegugurahundi
awukho umuzi nowodwa emathebeleland ongathinthwanga igugurahundi ungakhomba nje ukuthi laphaya badlwengule umama wakhona lapha badlwengule intombazana yakhona lapha kwabulawa abafana banje kwabulawa ubabo nje kwenziwa lokho inkululeko yaseZimbabwe ukufika kwayo it was the replacement ye-colonization yabelungu kwasakolonizwa ngabantu abamnyama
uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu bakhulumisane ngombhuqazi wegugurahundi owabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingama-20,000 emathebeleland lenkabazwe